Amapolisa kobulawayo athi asebambe imichova efika amakhulu amane 400 engasebenzi osemthethweni ayivalela enkampani enkulu edolobheni leli. Isikhulumeli samapolisa kobulawayo uInspector Patrick Ncube utshele intatheli zindaba kobulawayo ukuthi izimota ezingabhaliswanga phansi kwekampani yeZupco azisoze zivunyelwe ukuthwala abantu. Uthi lokhu wethulwa okusemthethweni nguhulumende, ngakho-ke kumele bonke abalezimota ezithwala abantu balandele umthetho. Kodwa abalamabhizimusi la bathi ngabafuni ukusebenza bephansi kwenkampani yeZupco. Omunye wabo ngumnumzana Mbonisi Msimanga.
Angisakwazi ukuthi ngenze njani, vele ngiphelele khonapha, angikwazi lokuthi ngiye ngaphi, futhi ngekwelinye ikhantri ngasozisalwanisakhona umsebenzi kawukho, anila maphepha akhona, ngithembele khonapha ekhaya. Kodwa uhulumende wami umbophile, umbophe izandla, ngibotshwe izandla ngilapho. Ngiyaphila kodwa mphile. Avele usho vambayo ke wakuzama ukuthi akhulumisane lawe laba kani ukuthi association bahlulekile. Bahlulekile vele, hayi bayalo jila moyo. Ngicabanga ukuthi amabhasi lawa uma ngithi ngiyakhangela, hayi kusho ukuthi kukhona vele omunye umuntu odla ngawo kakhulu, ngoba kunje uyahamba ukuthi imoto uthi uyahambe kuZupco uchove, uyikho cash engathengi lutho. Yena thatha icash afake esikhwameni. So yikho abantu bengafuni ukufaka. Ngaba abantu baphiwa ikheshi, abantu ngaba bafaka izimoto kuhulumeni zisebenze. Ngoba the sona amaspezi ikhokheshi bakutshetha siyifuni. Bebawutshethi ikhokheshi i-$10 i-1500. Hhayi uhulumende vele kafuna ukuzwa, vele kafuna ukuzwa. Izolo vele ku-headline vele ku-newspaper sibone kubhale kombi is gone for good. Ngafuna ukuzwa vele into othiwa yikombi vele, unless ungena wena usithi nguZupco. Kodwa into ebuhlungu yikuthi wona uphiwa ikhokheshi, kawuphiwa ikheshi. Imota yesuthi abantu abafuni ukungena, bayafuna ukungena, but wena ma uphiwa ikho keshi uhoze udrive ikho keshi, mina i-rent ngibhadala nge-US dollar udrive. Umnikazi wemoto uthenga amaspace ngani? Uthenga nge-US dollar, awutona uphiwa ikho keshi. Yinto esuka isihluphe ukuthi siswele ukuthi senzenjani, ngoba thina kuleli lizwe ngazi utoyitoye nje peaceful bakubopha.
Umnumzana Bulisani Nxumalo olemjova ethwala abantu ukuthi bathole nzima kulezi nsuku kobulawayo.
Kunzima sisakwazi senzeni. Kufanele ukuthi nxa wathenga izimota zakwathi bemchova eyi-10 kathe singumnyaka, kufanele ukuthi wasela lutho, ngoba kulanto kathe imchova ipakile eminye ifile, bayibulala ama-windscreen, benzana amapolisa, kusihambela edolobheni bakuthathela imoto kuthiwa imoto yamelanga ingene etawuni.
Umnumzana Belief Gawule okubandla leZanu PF uthi abele mijova kumele balandele okufiswa nguhulumende.
Phela shiyo into yakuqala, even lakuqala i-transport kwakuyi-ROC kwakunguZupco kudala, even esikhathi seRhodesia lesa. Kodwa ngibona ngathi abanye kade kumele bavunyelwe labo, ezinye imota lezi ezinye zivunyelwe zisebenze kathese, ngoba hey, izimuli zabo ziphila ngakhonoko ukuthi labo zivunyelwe zincedisane layo uZupco, abanye bezimele bebodwa bengekho ngaphansi kukaZupco. Kade ngibona ngathi kade kulicebo elingcono, kodwa ngibona ngani uhulumende uza kukhangela lokhu, ngoba sobe lokukhala sibe sikuzwayo abantu bekhala sibi.
Uhulumende uthi izimota ezithwala abantu kumele zisebenze ziphansi kwenkampani yeZupco ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.